So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Kibana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 16 kuNcwabakazi 2021 igama ngontungamili inkomo nanzi ezihamba phambili umkhokeli webandla eliphikisayo kwele Zambia umnumzana Hichilema Hakainde nguye osengumongameli omutsha ngemva kokunqoba umongameli Edgar Lungu.
Singakhohlwa ukuthi leli gciwane libuya ngalokho okuthiwa ngama wave, libuya lingamagagasi, liba legagasi lokuqala, lesibili, lesithathu kanjalo.
Kubhubhe abantu abangamachumi phose amabili 19 ngeCOVID-19 eZimbabwe izolo.
Indlala inkulu even ungafika ukuhamba nje across the community ethethe hayi kuyazikhanyela ukuthi hayi idedeshini lezinye indawo.
Lanxa abanengi betshaye inala lonyaka uZulu wedede ubikwa ethwele nzima ngendlala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kukeli webandla eliphikisayo kwele Zambia umnumzana Hakainde Hichilema nguye osengumongameli walelo lizwe ngemva kokunqoba umongameli Edgar Lungu kukhetho olwenziwe ngeviki edluleyo. Ikomishini yezokhetho yazise namuhla ekuseni ukuthi uHichilema yena omela ibandla le-United Party for National Development uthole amavoti ayizigidi phose ezintathu 2.8 million, kwathi umongameli Lungu owebandla le-Patriotic Front wathola ayizigidi phose ezimbili 1.8 million. Lokho kutsho ukuthi uHichilema unqobe uLungu ngamavoti ayisigidi. uLungu yena uthi ukhetho lolu aluqhutshwanga kuhle ezigabeni ezintathu. uHichilema uthi uzakhokhela ilizwe ngendlela ehlanganisa uZulu wele Zambia. Kubhubhe abantu abangamachumi phose amabili 19 ngeCOVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abangamakhulu amabili alamachumi amathathu lanhlanu 235 belomkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani lasebebulewe i-coronavirus kuleli laya kunkulungwane ezedlula ezine 4,109. Asebebanjelwa umkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezilikhulu elilamachumi amabili 120,088. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezingamachumi phose amathathu 28,015. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane ezingamachumi phose amathathu labo 26,334. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebephezu kwezigidi ezimbili 2,064,314. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebephezu kwesigidi 1,224,715. Isiphathamandla senhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor umnumzana efihlela Ncube uthi lanxa inani lababanjwa lomkhuhlane kanye lababhubhayo likhanya lisehla uZulu kamelanga ayekethise.
Asisho isikhathi sokucelebrate, asisho isikhathi sokuthokoza. Kuvulekile iwindi lokuthi nxa kungeyaya kwehle izinto zonke ezidingakalayo ukuthi abantu bavikeleke. Kunye lokuqhubeka behlatshwa kuvulwe lezikolo le-industry abantu baqalisa ukusebenza. Kodwa singakhohlwa ukuthi leli gciwane libuya ngalokho okuthiwa ngama-wave, libuya lingamagagasi, liba legagasi lokuqala, lesibili, lesithathu kanjalo lokho elisiza. Ngakho-ke sisengahlangana nelinye wave elomunye umkhakha njalo waleli gciwane libuye libulala abantu abaningi. Abantu-ke kabangathululi ukuqinisa ukuvikeleka kwabo. Akulakufa osekusukile, ingozi lokho ikhona. Esabeni asizivikeleni ngendlela efaneleyo.
Udaba lokuvulwa kwezinkonzo kulabo asebehlatshwe amajekiseni omabili solwehlukanise abantu phakathi, ngitsho labo abamasonto. Ulubona njani lolo daba?
Kakumangalisa ukuthi abantu bahlukane phakathi ngalolu daba lokuvulwa kwezenkolo amachurchi, ngoba abanye kulezo nkolo bayafuna ukuhlatshwa, abanye bathi kakufanelanga ama-members abahlatshwe. Ngakho-ke nxa usithi wena abantu akubuye kuphela laba abahlatshiwe amajekiseni omabili, kutsho khona ukuthi amanye amachurchi kasozavulwe. Ngakho-ke yikho kubahlukanisa phakathi khona lokho. Kanti-ke njalo kukhona vele abantu abangavumelani lokuthi uhulumende abuye lecebo zakwenza ukuthi abantu baphoqelelwe, baforselwe ukuthi bahlatshwe bona bengafuni ukuhlatshwa. Ukuthi kumele kube inkuthazo abantu baye kumbe bangayi ngokuya ngokukhuthazwa lokufundiswa. Ngakho-ke akumangalisi ukuthi bahlukane phakathi kulokhu. Kuyinto vele bahlukanisa phakathi abantu umhlaba wonke jikelele, udaba lwe-Jackson lolo.
Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu lona luhamba njani?
Amajekiseni lokhe silela kakhulu, asesekhatshana kakhulu ngempela ukuthi abantu bangathola bonke abafuna ukuthi bahlatshwe. Endaweni eziningi edolobheni, emadolobheni vele ubona mhlambe nxa kuvuliwe kwathiwa khona akhona amajekiseni, ubona inkalakatha yemizila abantu befisa ukuthi ngabe bayahlatshwa. Kodwa ungaya kakhulu emaphandleni, endaweni eziningi vele abakayiboni nje indaba yejekiseni. Ngakho-ke asashoda kakhulu, bekufanele ukuthi ngaba sendaweni eziningi emakhaya lasemadolobheni. Yebo, kambe abantu behlatshwa ngobuningi okwamanje okwedlula lokho kwesikhathi esidlulileyo, kodwa lokho esishoda kakhulu amajekiseni. Uhulumende akakenzi konke okufanele ukuthi abantu bahlatshwe, kakenzi konke okufanele ukuthi abantu bafundiswe, kakenzi konke okufanele ukuthi abantu bavikeleke. Usasilela kukho konke lokho.
Umnumzana efidlela Ncube ngowenhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor. Kusenjalo ibandla leMDC Alliance selithumele amazwi entuduzo emulini yentathelizindaba yeStudio 7 ukuzanayo Musengi, yena obhujelwe ngunkosikazi wakhe uyisezala kanye loninazala ngeviki edluleyo. Abathathu laba bathethwe ngomkhuhlane we-COVID-19. Nangu umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Sikhala le muli yako Msengi echiwe ngumkakhe uMrs. Msengi loyise lonina bebulawa yi-COVID-19. Sithi thina abemuli yeMDC Alliance akujayelekanga ukukhalela abantu nje ngaphandle ukuthi abantu bakhalele iziphathamandla politics. Thina sikubona kufanele ukuthi umuntu ngumuntu. Ubaba lo uMsengi ohumutshela indaba zangapha eMidlands lakobulawayo zeStudio 7 ngujournalist oqothembekileyo ongakhethi muntu, othumela inews njengoba ziyinews nsuku zonke kuStudio 7. Ngalokho Mahlabezulu, sibona sifanele ukuthi sikhalele imuli le. Ikhanda lemuli uyise kaMsengi lonina bahle babhubha balandelana. Lo mkakhe wahle walandela, kutshengisa ukuthi ngabantu ade bethandana bebongana imuli le iqhakathekile kithi ngenxa yokuthi umkakhe edevelela human rights activist engujournalist sikhala lemuli sithi kabaqale ngethemba ngobumsebenzi owenziwe ngabazali bakhe lomkakhe mkhulu yikho sithi mahlabe zulu asiqapheleni iCOVID-19 landelenini ama conditions e World Health Organization liyawazi sikhala lemuli le ngoba umuntu ngumuntu asiphonga ukukhalela ama politicians suku zonke.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Lanxa abantu abanengi betshaye inala lonyaka, uZulu wetete ubikwa ethwele nzima ngendlala kanye lokusilela kwamanzi. Ukansila walinda ukuwat 18 umnumzana Stanley Torima uthi ugatsha lukahulumende olwe-social welfare kanye labenhlanganiso ezizimeleyo kumele bangenele baphathise izakhamizi kulumango.
Abadala sebekhathele kule ndlala enkulu enzima sibili, okuthi uhulumende idepartment yakhe social welfare kade sikhuthaza ukuthi indawo enjengedede kayifanani lezinye indawo ezisemaphandleni, ngesingizi abayibiza esithi peri-urban. Abantu laba abala masimu, abantu laba abanye sebekhulile, abanye abayisigoga, and indlala inkulu even ungafika ukuhamba nje across i-community yedede kuyazikhanyela ukuthi hayi idede ishiyeni lezinye indawo. Yananzelwe ukuthi imali eningi esigabeni sami iyabe ivela kundawo ezetourism, ukuthi phakathi kwalesi sikhathi kunzima ukuyithola imali, abantu baphuma imisebenzi abaningi enxa yecorona. So kunoko kade bekwanisa ukuthi bekuthole khona ngale lawo belethele abazali babo ngapha edethi, hhayi akusela into enjengaleyo.
Inhlanganiso eziphathisa abalambayo aziko yini ngapho?
Kwezinye indawo emaphandleni iWorld Food Program bayaphathisa, but inkinga esilayo edete isikhathi esiningi bayananzi indawo edete njengedolobha. So ikho isikhathi esiningi bahlala besifaka eceleni singazuzi anything isikhathi sangkona nxa sebeqalisa ukunika abantu. I-social welfare layo ilesikhathi esokunikeza abadala ukudla labagobekekileyo. Okwamanje bayabe bekhangelele ukuthi abantu bavune emasimini, but uyabona idete abala masimu.
Udaba lokusilela kwamanzi lona lumi njani?
Amanzi asithwalise nzima edete ngenxa yokuthi kungaze kuhambe amagesi, edete ayisela manzi. Besides uhlupho lwamagesi, ukuhamba kwangona kwamagesi, yona idete amanzi ayahlupha. Umnyaka ophelileyo bayifakile indaba yamanzi, ukuhlupha kwendaba yamanzi edete ku-national budget, but i-implementation yangona esingakayiboni ukuthi iyahamba kakuhle yini. Ikliniki, isikolo azona ziyana indaba ezokuthi kumele ukuthi kube la manzi. Wesi isikhathi sona lesi somkhuhlane we-corona, okuthi abantu bakhangelwe ukuthi basebenzisa amanzi isikhathi esiningi, kuyabe sokunzima.
Umnumzana Stanley Torima ngukansila ka-Ward 18 edete. Sehlulekile ukukhuluma lomphathintambo obona ngenhlelo zokuncedisa abaswelayo olwe-social welfare, umnumzana Paul Mavima. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Iphephandaba le-Chronicle lithi umongameli Emmerson Mnangagwa ulubhekise kwele Malawi namuhla ukuyaphatheka emhlanganweni wabakhokeli bamazwe esadaki oqala kusasa uphele ngolwesithathu. Iphephandaba leHerald lithi lanxa amasonto evuliwe izolo balutshana abantu abahambe ukuyakhonza mathupha. Uhulumende uthi labo asebehlatshwe amajekiseni womabili e-COVID-19 yibo kuphela abangaya esontweni. Inkundla yeZim Life ithi indodana kamongameli Emmerson Mnangagwa uShawn uthenge imota edulayo eyohlobo lweRolls Royce yona ebize imali engange-$360,000. Lenkundla ithi okumangalisayo yikuthi uyithole ngaphi le mali uShawn, yena ehola ingcosana ngamadola eZimbabwe kubuto lapho asebenza khona. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Studio 7, sanibona basakazi nonke. Ngiyanibingelela ngomusa kaJehova. Ngithi philani, philani, siphile sonke. Isikhathi sisavuma ukuthi siphile. Ngiyabonga. Okhulumayo ngikholeni, umzulu kamazi. Utakadube endaweni yaseGwanda. Ya, ngithi mina umbono enginawo ngihambisana nale ndoda eyikhulumile izolo. Sengathi la mabandla ama opposition parties ngempela ngempela bangahlala phansi ama leaders akhona alawo maparty bakhulumisane babumbe iparty eyodwa, then bazonikezana izikhundla. Izikhundla bazonikezana izikhundla ukuthi wena uzoba minister of this, minister of that, minister of this. Uyabona kuzofana nomongameli ne vice mongameli. Uyabona ukuze bawine kulempi esibhekane nayo singamazimu, sibhekane nempi enkulu kakhulu, impi enkulu kakhulu yobandlululo. Ya, mbono wami lapho. Ngiyabonga, ngathokoza kakhulu, ngajabula uma le audio ingadluliselwa phambili ifunde bayizwe abadala bethu. Ngiyabonga.
Sanibonani basakazi bami beStudio 7. Isikhathi side singasakwazi ukuxoxa sonke ngendaba zembambeko la ngehlupho zomhlaba lezi. Yeah. Hayi, siyaphila, sengibuyile lami. Sengizaqalisa ukuxoxa kathesi. Lesizwe sakithi eseZimbabwe yonke. Yeah, umama lo.
Siyabonga kakhulu bantu beStudio 7, and sibonga kakhulu abakhokeli bethu beStudio 7 ngokusiphathisa kumsebenzi weStudio 7. Voice of America isiphathele umsebenzi omuhle kakhulu. Lapha sikhangela especially kuma-rural areas, abantu bahamba kuma-vaccination centers besiyahlatshwa ama-injections. Kodwa but into esimangalisayo abakhwehlela abantu vele, it's becoming worse. Why? Abahlatshwisi ungani sebebathwele COVID-19 bakhwehlela okumangalisayo. Thina we expect ukuthi nxa sebehlatshiwe sebe le protection. Sizasebenza njani lapo ukuthi sifake ama-mask athi sinazo ama-builders bese sehlola lokusebenza. Umuntu sekukhwehlela retro kodwa angapostela ukuthi kona ohlatshiwe. Sicela uhulumende athathe inyathelo kakhulu nxa ukuthi khona kunama-inspections kumbe kunama-quarantine centers, babafake ama-quarantine centers kuhle ngeqiniso ngoba ivele emaphandleni iza kulala abantu i-corona. Iqiniso lihle. Siyabonga.
Salibonani basakazi beStudio 7, basakazi abahle, basakazi abesakaza njengoba zinjalo. Mina ngubhanda moyo ekulilima West. Ngithi mina hayi, asiphepheni bakithi ekubhubhane olukhona. Hayi, asihlonipheni njengoba ubhubhane lolu lubhahile umhlaba wonke. Kodwa ngibuyeke ngithi dudu baba kongwenya. Abalahlekelwe nguJane Ngwenya. UJane Ngwenya wayeliqhawe impela. Sasimamela kuZambia, simamela sicatshile, ememeza sibili. Yayingaphansi kwezipra. Hayi, sithi lala kahle ntombi, lala kahle ntombi, noma amaphupho akho engasafezekanga. Kodwa hayi, sisekhona, sisekhona nathi wasilwela abaseleyo. Asimduduzeni, ahambe kahle ngomoya, ayehlala kahle kuNkulunkulu wakhe. Siyabonga. Ngubhanda mina ebulilima West.
Njani ku Studio 7. Hayi nami ngajabula mayi audio yami ngafundwe moye namhlanje. Ngoba ngokuqala ukungena kulolu hlelo ngihlele ngilulalela nje ngizwa abafowethu bePaula ngizwa nendaba enisethulela zona emsakazweni indaba ezimnandi indaba ezijabulisayo kodwa nginenkinga ngidinge mfaka umbono lapha ngizwa nikhuluma ngokuthi abantu bengakukhulumi amagama anetribalism la emsakazweni kodwa abantu abazikhulumeli abantu bakhulunyiswa yizimo abaphila kizo njengabantu bakomthwakazi sicindezelekile kakhulu endaweni zethu sithathelwe yonke into abantu bokuza yonke imisebenzi ekhona iphethwe ngabantu bokuza endaweni zethu yikho abantu nibabona bekhuluma bephakamisa imimoya ngoba abantu into yakhona ibuhlungu ngayenze example ngendawo yalapha engikhona mina ematop estlos kune-national park laphayana akula ngisho even one umuntu wakithi osebenza kuleyo ndawo bonke abantu balapha abantu bokuza and abantu abakhuluma olunye ulimi olungayisilo lwasemathebeleleni yabo abantu abafike ngokuzosebenza umbuzo wami ukuthi abekho yini abantwana bakuleyo ndawo abayifunani na leyo msebenzi so engakho libona abantu bekhuluma kakhulu bezohlala bekhuluma against umhlobo yi-one ngenxa yokuthi laba abantu babuye bazothathela abantu iindawo zethu bazothathela abantu impilo zethu abantu bazwakalisa nje izikhalazo zabo emsakazweni pho nani mase nibavimba and nginokuzwa lithi umuntu uvumelekile ukuthi angakhuluma noma yini okusenhlinzweni yakho pho uzokukhuluma kanjani umuntu senimvimba lithi angakhuluma ukuthi nokuthi senimkhethela nethi khuluma lokhu lokungakhulumi khuluma lokhu mina ngicabanga ukuthi siniyaphambuzanisa lapho emsakazweni omkhulu Studio 7 maningachuzela abantu ngoba manifaka le namba lithi umuntu uvumelekile ukuthi angakhuluma noma yini ezilong ezengathungi ngiyabonga
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe kufe abantu abalitshumi lasishiyangalombili kwele Cameroon izolo ekulwisaneni phakathi kwabafuyi benkomo labagoli benhlansi bevanga amanzi ngokubika komsakazo we-Voice of America umsakazo we-CNN wona uthi inani labantu abafele engozini yokuzamazama komhlaba kwele Haiti ngomgqibelo selikhwelela yaphezu kwenkulungwane 1200. Singene kudaba lwemelika. Umongameli Joe Biden uthumele amabutho ayinkulungwane buthumuthumu kwele Afghanistan izolo ukuyancedisa kumizamo yokuhlenga izizalwane zeMelika ezigoqela ebezisebenza kwi-embasi yaleli lizwe e-Afghanistan kulandela ukuhluthunelwa umbuso kukahulumende walelo lizwe liqembu le-Taliban. Iqembu leli liqale ukuhlasela ngamandla kunyanga ezedluleyo kulandela ukwazisa kukamongameli Biden ukuthi amabutho eMelika asephuma e-Afghanistan ngemva kokuphatheka kumpi yalelo lizwe encedisana lamabutho ase-Afghanistan kwiminyaka engamatshumi amabili belwisana lama-Taliban. Amabutho e-Taliban ahluthune amadolobho elizweni lonke njalo izolo athethe isigodlo iKabul ayangena emahofisini kamongameli Ashraf Ghani athola esebalekile elizweni. Izizalwane zeMelika lesakwamanye amazwe afana leBhilitane bezigcwele egcekeni lendizamtshina lapho ebezihlengwa khona ngamabutho zihanjiswa emazweni aso. Ukungena kwamaTaliban embusweni kuchiye isizalwane zeAfghanistan eziningi zilokwesaba ngoba leli liqembu elibusa ngochuku ikakhulu kwabesifazana. IMelika yangena eAfghanistan idinga uBin Laden ngemva kokuhlaselwa kwayo i-Al-Qaeda kusehlakalo esaziwa ngokuthi 9/11. Siqoqele incwadi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
Akumangalisi esikubona kusenzakala kwele Afghanistan. Eqinisweni singabuyela kundaba eyiyo isisusa esibangele ukuthi amabutho aweMelika lawa kwamanye amazwe anjengaboBhilitane lamanye azithole eseAfghanistan. Singabuyela kundaba leyo sizabakwazi ukuthi kahle kahle bekulembangela eyiyo isiqokoqela sokuthi kungenxa yani bekhona phana. Ngokunjalo kuzamela ukuthi lalapho sithi sihlazisise ukuthi umumo osusenzakala kathesi lesimo esesikhona manje. Sisikhangele ngelihlo lokuzwisisa ukuthi ekuqaleni kwakusukele ngapi uze amabutho la aweMelika lawamanye amazwe azithole seAfghanistan. Yikho kuzenza ukuthi sibekwazi ukuthi lanxa uBiden enze isinqumo sokuthi sesusa amabutho akhe laphana, singamsoli kakhulu ngoba umsebenzi akade bewenza bawenzile. Lo mlando ababewunikiwe bawufezile, babehambe laphana besiya kulwa le terrorism. Yikho lamanje lamhlanje sizwe uPrime Minister weBhilitane uBoris Johnson esithi yena uyathemba ukuthi abantu laba amaTaliban nxa bengathatha umbuso ubefisa ukuthi bazibuse bona kodwa bangazitholi sebe ngesilungu esingathi yiku-exporter i-terrorism ngendlela abasebekwenza ngayo. Angithi uyabona ukuthi kusitshengisa ukuthi basakhumbula ukuthi ivele yona imbangela ukuze bazithole e-Afghanistan yayiphi.
Elakusasa leAfghanistan phansi kombuso wamaTaliban ulibona liminjani?
Eqinisweni inkomo amaTaliban lanxa engabantu abaphenduka manje bengena ngezikhali bethatha umbuso. Simbonile umongameli welizwe leAfghanistan obekhona lo wayefakwe ngabeMelika la kwamanye amazwe ephuma la ebaleka. Kodwa siyakwazi ukuthi lanxa bengene ngalindlela abangene ngayo. Eqinisweni okuzenzakala ukuthi labo bafundile isifundo sokuthi umhlaba uyanelisa ukuthi ume ujame laphana ulwe labo ubehlule ngoba i-20 years yonke le bebengekho embusweni bebehluliwe. Manje nxa sebengene embusweni bawuthatha, ngiyathemba bazahlala belala ulwazi lolu lokuthi kwake kwenzakalani okuyikho kwenza ukuthi bahlale 20 years bengekho embusweni lo, njalo baziphathe ngendlela ezayenza ukuthi badinge ubudlelwano lamanye amazwe. Ngibona ngani elakusasa leAfghanistan alikufanana leAfghanistan lesiyibone anduba amabutho eAmerica naweBritain angene adudule amaTaliban. Ngibona ngani kusasa leAfghanistan lanxa iAfghanistan yabe sikhokhelwa ngamaTaliban azabe ekwazi lawo ukuzithiba kwezinye izinto ngoba indlela ababesenza ngayo izinto lanxa bezaqhubeka bebulala abantu ngoba vele bangababulali abantu laba bazaba lokuzithiba nxa besithi bakhangela amazwe omhlaba njengaboAmerica lawo Britain lamanye amazwe bazaba lakhuzithiba ngoba besesaba ukuthi bangabuyela futhi esimeni lesiyana ukuthi bagcine sebehambe bahlokozana labeMelika kuzasusa futhi olunye uthuthuva. So nxa ngikhangela ikusasa ye-Afghanistan ngiyibona izoba itshintshile enkomo. Ngibona izatshintsha ngokuya kwesikhathi. Kubuhlungu khona ukubona abantu behlukuluzwa ngendlela amaTaliban ayeza ngayo manje. Kodwa kuza kuya ngokuya kwesikhathi izinto kuzoba lotshintsho olukhona.
UDokotela Brilliant Mhlanga uhlaziya ezombusazwe. Sizibethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamashumi phose amabili 19 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele Zambia umnumzana Hichilema Hakainde nguye osengumongameli ngemva kokunqoba umongameli Edgar Lungu. Lanxa abanengi betshaye inala lonyaka uZulu wetete ubikwa ethwele nzima ngendlala. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.